bacela inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zibanike ukudla njalo bakhala ngokuthi ukhanya engani okunye ukudla kunikwa abantu abasekela ibandla leZANU-PF kuphela. Omunye wabakhala ngendlala ngumnumzana Jabulani Nkatha ohlala esiphezini esabelweni seMathebeleland South.
Indlala iyabheda lapha, hayi abantu bayalamba shene.
Singathi abantu liphuma ilanga lisiyatshona bayabedlena, kucasise khonapho sizwe.
Hey, uyabona kwamanje dube kuke kwakuholwe nje ilokhuzeni amabele iviki lele liphelileyo. Abantu badla wona amabele lawo nje badla lembhida nje ezingelala mafutha, akuzima.
Kuthole abantu abanganani ukudla khonokho?
Akutholi labantu abanganani lapha, kuthithi lento yakhona iya ngokuthi ungubani, uzwana lobani, onguyo obhalayo. Abantu abanye bayabhalisa yithi into abayitholayo.
Kuthoni khonokho? Kambe kungabe kulobandlululo yini kusetshenziswe zombusazwe?
Liyabonakala ubandlululo luba khona ngoba abanye abatholi lutho, abanye bayathola, abanye ayikho into nje abayitholayo.
Omunye njalo okhala ngendlala ngumnumzana Achazani Mpofu ohlala ePlumtree.
Hayi, indlala inzima sibili ngoba le mpupu kathesi i-50 kg sikuwo $500 and something isinkwa sikhwelile siyi-$18.50 vele abantu sebephila ngokudla kanye ngelanga, siyahlupheka elizweni lethu.
Nxa liphuma lisiyatshona abantu bayabedleni?
Batshona benathi itiye bebepheka amabhanzi ngeflawa bayithenge eBotswana, zentambo amasebepheka isitshwala besitsheba ngembhida, inyama vele abantu abaningi abasayazi.
Singathi-ke abaswelayo kakhulu emadolobheni lapha bathola njani ukudla?
Lapha eplani sogcwele amasela, sibele ukuthi abantu laba abaswelayo abanye sebeze betyonti ukuthi bathole imali yokuthi bakwazi ukuthenga ukudla.
Singathi pho kumele kwenziweni ukwenza ukuthi abantu bathole ukudla?
Uhulumende fanele abone ukuthi uyalungisisa umnotho welizwe, ngoba nxa vele singalungisanga isimo somnotho eZimbabwe vele siyasingaqalisanga ukulungisa izinto.
Umnumzana Malaki Nkomo wake wamela indawo ye-Insizwa South edala lephalamende ekubandla leZANU-PF uthi uhulumende uyazama ukuphandela uZulu ukudla. Unkomo uthi kungamanga ukuthi abanye abantu bayabandlululwa nxa kuphiwa uZulu ukudla nguhulumende.
Sinanzela indlela ezweli ikhona lemabhayibhileni, abantu babesuka besiya kwamanye amazwe besiyodinga ukudla. Kuyafana lokuthi kathesi abazali bangabe benabantwana kwezinye indawo, lapha yikuphathisana. Uhulumende ephathisa ngapha, labantwana labo bephathisa abazali. Amahofisi ayi-social welfare no-DA sofanele bangene bakhangelele ukuthi wonke umuntu akalimanga. Kunjenje sesiya kuDisemba, uDisemba sekuqalisile, izulu nxa ingakhanyela lapho engikhona mina alikatholi. Inkomo yade sizikhangelele ukuthi izo ezizasincedisa ekugcineni imuli, ziyafa ziyaphela. Ayisontando yomuntu kodwa kuyintando kankulunkulu leyo. Mina engicelayo khona ukuthi khona endaweni ezinjana abantu ngabalungise inani yabantu ofanele bathole ukwenza ukuthi uhulumende akwazi. Le ukukhethana ngibona ngani ukudla kuzafika kujonge kwesikhathi abantu abangu-70 kunabantu abangu-100. Abantu abangu-30 labana yibo abantu abazasukuma sebesithi bona bakhethwe ngezombangazo, kanti kungasilo qiniso wokuthi uma singananzelela ukudla khona kabe kubuye kukwana le inani yabantu abanjani eliyabe libhaliwe. So mina engikutshoyo ukuthi akubhalwele bonke abantu abakwanisa ukuthi uhulumende abancedise bancediswe.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.5 million ababhekane lendlala emaphandleni, njalo kulabedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni. Inhlanganiso le ithi okunye okudala indlala le ngumbuso ongaqondakaliyo eZimbabwe.